soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibongeke uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-4 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi sokuqhamuke udlakela emtoko kwathunjwa umkakhe womunye wabancintisayo kukhetho lwe-by-election oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Lelo bevele selinhlekisa Christel isikhuluma ngayo laba balisi sebeze besedluliswa ngongabantu obuthanira ezibhedlela ubusukhangelela ukuthi ilizwe lizaphumalebela abantwana abapasayo.
Amatitshala aphakathi kocwaningo oluhlolisisa indubo eziphathelane lezemfundo.
Osukushuthi khathesi lawo amapolisa ngabasebenzi bekhululekile sekokuyekela izinto zisizakala.
Kule sehlakalo esithiye abaningi bekhuza umhlola, amapolisa athi akuphe untombazana oleminyaka elithumi lasithupha 16 ogwaze wabulala owesilisa ngenqamu ngemva kokuxabana esabhini lapho ababenatha khona.
Incwadi yethu ithi Britain mayiphumele egcekeni inanzelele ukuthi ama-human rights violations amakhulu ayenzakala kwelikamthwakazi emathebeleni hatshi kweleHarare, ngoba konke lokhu iBritain nxa kusenzakala iyathula ivale umlomo.
Ibandla le-MRP lithi selilobe njalo olunye ugwalo licothoza indlela uhulumende weleBhilitane abamba ngayo amanye amabandla aphikisayo angaphandle kwele Citizens Coalition for Change. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi sokuqhamuke udlakela emtoko esigabeni seMashonaland East kwathunjwa umkakhe womunye wabancintisayo kukhetho lwe-by-election oluzenziwa ngenyanga ezayo. Embikweni owethulwe enkundleni yokuxhumana e-Twitter, leli bandla lithi bekulabantu abathathu kade befuna ukuncintisa ku-Ward 9. Kodwa ababili bagcina bededela emuva baphuma kukhetho ngenxa yodlakela. Kuthi owesithathu nguye othunjelwe umkakhe ebusuku wathathelwa isithupha ukuze engenelisi ukuphanyeka igama lakhe emthethwandaba we-nomination court oyenzwe izolo. I-Studio 7 yehlulekile ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba njalo asizwanga igama lothunjiweyo lokuthi usekhululiwe na. Amatitshala aphakathi kocwaningo oluhlolisisa indubo eziphathelane lezemfundo. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUS yenze umhlangano enkundleni yokuxhumana e-Twitter iphawula lolu cwaningo. Lolu phenyo lulesihloko esithiwa Beyond Geographies of Inequalities Education Public Financing Post COVID-19. Sixoxe lesikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu cwaningo.
Ucwaningo lolu esilwenzayo lususwa izinto ezimbalwa. Okwakuqala i-infrastructure, izakhiwo zezindlu zezikolo ezababalisi labantwana. Okwesibili sikhangela iholo lezisebenzi ikakhulela ababalisi. Lelo bevele seliyinhlekisa Christel isikhuluma ngalo ababalisi sebeze besedluliswa ngongabantu obuthanira ezibhedlela ubusukhangelela ukuthi ilizwe lizaphumalebela abantwana abapasayo. Okunye sikulandelayo sikhangela i-pedagogy. Nxa sikhuluma i-pedagogy kokusikhuluma ngokokufundisa ababalisi izinga labo. Nxa sikhangela i-training zabo sikhangela i-competence based curriculum. So kule mkhandlu omkhulu ababalisi sebesilela. Sibuye sikhangele i-urban rural divide, indlela izikolo zemaphandleni nxa uziqhathanisa lezakoBulawayo akufanani ngani ngamazwe amathathu, ngoba ezinye uzathola kule sakhiwo esisodwa, ezinye kuvele kungela sakhiwo, ezinye zifulelwe ngotshani, ezinye zilama tiles. Ungahamba kubo Harare uye kubo Girls College kobulawa izikolo ngoba lama tires kodwa ngamizikole ezibalwa izimseki zonke sibe sizokhangela ngokuthiwa i gender disparities lapho kulokunakanela ukuthi kusaselabanye abangcono ekakhulu obaba kuthiwa balamathuba angcono kulabo mama uthole kwesinye isikhathi umuntu ongumama nxa engumphathi obaba bakhangela ngenye indlela lanxa obaba engayenzanga lutho kuyabe kusuthiwa uyanidelela kumbe ubaba la enxa ekhangela umuntu ongumama ethi alo ubone ngantiwa ngiyamdelela uyangibuluzela at the end of the day kugcina sokungasasetshenziwa kuhle ngoba lokhu kusayeyiswana ngobulili
kuyini okunye elikukhangelileyo kucwaningo lweni lolu
okunye esikukhangelayo sikhangela izikolo zonangwaso zisinikani but okukhulu okukhulu sizama ukukhangela i-budget iZimbabwe yi-signatory ye-Dhaka declaration lapho kuthiwa khona i-budget ye-education must be 20% of the national budget nxa sikhangele yethu iyabe ikhatshana kakhulu kwesinye isikhathi nxa singabhatanise ka-2021 uzathola ukuthi sasinikezwe 11 votes i-tesis iyaphuma yaphuma isiyi less than 11 votes ngabona kwaphuma 9 point something imali leziyana yize ziyenza uthole emakhaya kubhadala ifees ezincinci emadorobheni kubhadala inkalakatha zefees kuma-boarding fee ischools kubhadala inkalakatha zefees kukanti sona isisekelo sombuso esikhuluma ngokuthi education must be state funded inzira masanga yancedisa uhulumente ukwenzela ukuthi angaqambela abantu amangathi kala mali yathi kakufonywe into okuthiwa i-education equalization fund khangela ama-resources i-diamond lonele elitshontshwa every day legolide izihlahla thina esilazo ngapha kubolipane i-coal esewange kunengi okukhiqizwayo okungekuma-national resources esikhangelela ukuthi nge-education equalization fund kuyabe kuthathwa imali ezancedisa kwi-education ilinganise izikolo ikhuphula iholo lababalisi konke lokhu yanayikho kusenze njenge-athuzi saze saphuma lalolu cwaningo esilalo esikhangela ukuthi nxa lusiyaphela ucwaningo lolu luzasinikeza indlela yokubisela isithunzi semfundo yeZimbabwe yokubisela isithunzi sombalisi kuyangisa njani ukuthi uhlangane lo wawuzigeli ekhuluma lo nini umzwethi ngikhona imali engcono kule kambalisi uyazi njani imali kambalisi ukuthi vele ayikho ngcono sikhangelela ukuthi ngemva kwakho konke lokhu nxa singathola uhulumende olalelayo njengoba upresident esithi uyalalela lanxa kungela muntu asemlaleli avuke enanzelele ukuthi thina ababalisi njenge-athuzi eyethi injongo yikuvuselela imfundo yeZimbabwe yikuvuselela isithunzi sombalisi kakhulu kakhulu sikhangelela ukuthi umbalisi avuke seholi $540 angadubeki ukwenza into ayifunayo angayihluleki ukuhambisa umntanakhe esikolo abantwana bababalisi basebefunda ezikolweni lezo kuthiwa ngezemakhaya kunzima ukuthi umbalisi ayefundisa umntwana ebhodi pho izikolo ngezana
alo-ke ngumnumzana Themba kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso yamathishala emaphandleni e-ATUS amapolisa athi abophe untombazana oleminyaka elithumi lasithupha 16 ogwaze wabulala owesilisa ngengqamu ngemva kokuxabana eshabhini lapho ababenatha khona lokhu kwenzakale e-Heathcliff eHarare kutsho amapolisa isikhulumeli samapolisa u-assistant commissioner Pony athi kabethanga ngegama umsolwa ngoba umthetho uvimba ukuvezwa kwamagama abantu abangakenelisi iminyaka yokuzalwa efika kwelitshumi lasitshiyagalombili 18 okwaziweyo ngumnumzana Amon Mere obeleminyaka engamatshumi amathathu lanhlanu 35 unyathi uthi ababili laba banatha kakubi esabhini ngolwesithathu basebexabana uveze njalo ukuthi uMere wafela endlini yomsolwa lapho agwazelwa khona. Isehlakalo lesi siza ngesikhathi abantu abaningi bekhala ngokuthi sokugcwele indawo zokunathela ezingekho emthethweni lapho abasuka benatha behlanganisa lezidakamizwa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomeli weSouthaton edale lePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Okwakuqala ngilusizi nalo muntu oswelakeleyo bese ngisithi kulowo nkazana lo omncane kangaka u-underage ukuthi kanti bona vele abanikazi bamabhawa kumbe amashabhini bayekelelana abantwana ababelo-18 bengena kumashabhini kutsho ukuthi kona ivele lo mnikazi yena lo weshabhini yena lo ulecala kwawuqala ishabhini ivele kayifunyelwa yebo siyakwazi ukuthi abantu bayadubeka kodwa-ke kafake phela umthetho wokuthi khona abantu aba under 18 bengabuyi. Kathe isinto seyenzakeleyo leyi into emangalisayo kakhulu elesilusizi kakhulu ngaloko kwenzakaleyo. Kodwa ke abantu abakulezi isuku kusizisa ubuhlungu ukuthi khona abantu abancane ibo abatholakala besiza lezi zidakamizwa bema utshwala tshwala umuntu vele kakwazi umuntu ngale ndlela. Ukuthi umuntu ukuthi avele kulama drugs abakade beyasebenzisa. Yiko ukubona kwami mina so mina wawuqala nje ngomuntu engamthi pepe icala umnikazi weshabhini. Kube kungafanele angavumeli abantwana abancane ukuthi babuye khonapho.
Amapholisa gatsho lutho ngaye umnikazi weshabhini. Mhlawumbe kungaba kuyikuthi kazanga kunanzelele yini ukuthi vele kwasekuqaleni umntwana le 16 years ubengamelanga abeseshabhini yakhe.
Yikho sibili ubekafanelanga abe eseshabhini umntwana lo. Kathezi yaze bambophe uvele kafanelanga ayejele baza kuyenza njani. Engiyihlala yedwa umntwana lo akula muntu okwaziyo kathezi. Ngoba abantwana kulezi suku uvele ngabezwa. Akuba abantwana okuncane ncane yikho kwenzini ukungezwa okunye ngazi ukubone la. So lawa amapholisa nje kuyakufuzeleni ngabe senza amapatrols abo la. Bekhangele ukuthi bona kathi vele lapha endaweni ezinje ezinje abantwana laba bayenzani. Kozokuhlupha kathesi lawo amapholisa ngabasasebenzi bekhululekile sephombekele izinto zisenzakala ngabaselandaba lakho bathi beliyazibonela khona hali kuyabe sokuthi kuzokwenzeka le nto enje yikho lapho sebeqalisa ukungenela.
Yebo, silayo yonke imininingwane yokuthi kuyini kahle kahle okwenze wagwazwa lo owesilisa. Kodwa nxa sikukhangela ngelinye icele kungenzeka yini mhlonitsha ukuthi umsolwa mhlawumbe ubezama ukuzivikela la ekokunye.
Uyabona into eyenzakalayo lapha kaninginingi abantu laba ubone sebefika endaweni zokugwaza naso ngabantu abaye bethandana. Umuntu laye bethandana nomntwana o-under age umntwana owangibona vele sesiyisigebenga bengezwa. So into ekhona khonapha nje sikukhangele akula muntu ongaphoka ugwaza umuntu nje behlezi nje khonaphaya lapho kusukuma agwaza umuntu akwenzakali lokho. Abantu laaithinki baye bakathi bethandana basebehluleka ukuzwisisana khonapha kumbe sebethathelana ababoyfriend kumbe igirlfriend khonapha. Yikho mina ukubone okwami engikwenzayo khonapha ukuthi khona kuvele somewhere khonapha.
Hello ke ngumnumzana Peter Moyo ummeli weSouthern edale lePhalamende sehluleke ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ukuthi achasise okunengi ngalolu daba. Ivandla le-MRP lithi selilobe njalo olunye ugwalo licothoza indlela uhulumende weleBhilitane abamba ngayo amanye amabandla aphikisayo angaphandle kwele-CCC. Ekhuluma kugwalo alulobele inhloko kahulumende umnumzana Rishi Sunaki, umongameli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi kuyadanisa ukubana nxa kuhlolisiswa imbali yesigaba semandebeleni eleBhilitane kalikaze licothoze ukubulawa kwabantu bezigaba lezi ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi kuze kubela namuhla. Kuthi okwamanje amalunga edale lePhalamende akweleBhilitane akhuluma ngokwephulwa kwamalungelo abo Job Skhala labanye bakhe, kukanti amalunga ebandla leMRP aphose afike ithumi ali-8 asuswa entolongweni yekhami ayajokozwa iGurubhi Maximum Prison eHarare okukhatshana lezihlobo zabo kodwa abakaze bakuthi bukhu ngakhona lokhu. Istudio 7 ixoxe lomkhokheli weMRP umnumzana Mqondisi Moyo ngalolu daba.
Ngibhalele incwadi engibhalele uhulumende weBritain ikakhulu ngiqondise kuParliamente yaseBritain ngokunanzelela ukuthi uhulumende waseBritain ngalalo iqiniso ngemva kokuthi mhlaka 27 October eParliamente yaseBritain bakhulume kabanzi ngokuhlukunyezwa kukaJob Sikhala loGodfrey Sithole abangama MPs eTCCC kunye labangu 13 ababotshwa khona lenyatsime bebotshelwa ukuthi kuthiwa bakhozele udlame yibandla leZANU PF.
Moyo, ngasitshela nje ngamafichane ukubana incwadi le imumetheni.
Incwadi yami le ihighlighter ngusukusela emuva lapho kwawonakalela khona udaba lokomthakazi. Kakhulu ngizahle ngingene endabeni eyo emqoka engenze ngabhala lincwadi ukuthi i-UK ithi Zimbabwe iqhubeka isephula amalungelo abantu esingakuthi ngesikhiwa i-human rights violations. Kathi-ke umbuzo wami uthi kibo kuyini abakuthi kwephulwa kwama-human rights violations zalokho kungasokwephulwa kwawo, ngoba nginanzelela ukuthi i-Britain labangani bayo ngo-1983 usiya ku-87 ulumende nalo khona wezanu PF ebulala abantu ngegukura wundi esikuthi thina igenocide, kazange wakhwehlela, kazange wakhondema lapho kufe abantu bethu abayedlula 40,000 bengela cala. URobert Mugabe edeclare ngayonalani iminyaka esithene na iZimbabwe is a one party state. IBritain ayizange imkhondema ukuthi itsho ukuthi ungurhulumende kumbe unguprime minister ophethe abantu ngokuncindezela. Sabezwa bethula, sinanzelela ukuthi yona iBritain yiyo futhi yakha uMugabe, yakha iZanu PF, kathesi yakha uEmerson Mnangagwa, yabenza baba yilokhu abayikho khona. So ukuthi iBritain ihlabe umkhosi ikhulume ngama-human rights violations eZimbabwe, while it's the same Britain yiyo futhi eyayenza iZanu PF yaba legunya leli, thina sikubona kungabantu abazenzisayo kakhulu, kodwa sikhala sikhuluma ngolwethu uhlupho lwemathebeliland ukuthi iBritain siyayicela kunye lamanye ezinye ingatsha zamazwe omhlaba.
Njengebandla kuyini elifisa ukukubona bekwenza?
Uqala ngo-1893 be-invader iMathebeleland, kwathi ngo-1923 besihlanganisa layo iMashonaland singavumelananga, kwaze kuthi ngo-1980 besibambanisa le Zimbabwe. Lizakhumbula ukuthi before kukhulunywe kwa-announce ama-elections ka-1980 uMargaret Thatcher owayengu-prime minister wase-Britain ngaleso sikhathi wathi lowo ozawina kayisuye ozabusa ilizwe leZimbabwe. Babesitsho besesaba benanzelela ukuthi ubaba uJoshua Nkomo wayezowina. Kungakho siyakhumbula ukuthi amanye amavoti ka-1980 athatha wasiwa khona le kwelendlandi, kwathi amanye ayajikelwa emanzini. Yikho sihlala sibuza abantu ukuthi bengenze ngani ukurigwa kwama-elections kuqale kathesi ngabo-2000 sokule MDC, kodwa kuqale khona le muva ngo-1980 beqila ubaba uJoshua Nkomo lezapho. So ngokunjalo incwadi yethu ithi Britain mayiphumele egcekeni inanzelele ukuthi ama-human rights violations amakhulu ayenzakala kwelikamthwakazi emathebeleni njathi kwele Harare, ngoba konke lokhu iBritain nxa kusenzakala iyathula ivale umlomo.
Alo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, obexoxa ecingweni loGainer Gumede Saidi eseGoli. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende uzajezisa kalukhuni abesilisa abadlwengula abantwana. Umphathintambo obona ngezabesifazane uNkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kuzamele ingatsha zikahulumende kunye lomphakathi babambisane ekulwisaneni lezehlakalo lezi. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachedu isele ikhuza umhlola ngemva kokuba itshelwe iCommission yezokhetho eZEC ukuthi nxa ifuna ugwalo lwabavoti i-voters roll kuzamele ikhokhe imali engamadola afika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 187,000. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngithanda njani basakazi nabalaleli, bengithanda ukuthi ngiphendule ubaba lo okuthiwa nguSizeni Chiroza ukuthi abofunda ukuphendula into eyiyo okufanele ukuthi ibe ibuziwe, not ukuthi ajikeleze inkulumo. Umtenda Chilumbo ukhulume ngento ecacileyo ba, engathi unidingadingwa ongajikajikisiyo ukuthi abantu abayenza i-grand plan bayakwazi konke ukuthi yi yini okumele beku distract emathepheleleni. So kuliqiniso lokho elingeke libalekelwe nguye uChiroza because uyalibalekela iqiniso lokuthi iGrand Plan is a written thing phela kusonto ecatshangelwa umuntu ukuthi injani umbena akayazi. Mayefuna ukuthi abe yazi abeyibona ukuthi ayibone simbonise ukuthi sigcwele umhlaba wonke ikhona. Ibhaliwe futhi ukuthi kwakuyisecret yamashona ngeke sekufike. Maka ukuthi into ayijikajikayo le ukuthi ayichaze. So lazi yena kunanto angayikhuluma vele because kanti uzakhuluma esithini ngoba angicabangi phela ukuthi lo muntu okumele asuke emashona lenda azomela emathebheleleni. Kuthi ukuthi kusibonisa kono kyan ukuthi iGrand Plan yabo iyasebenza ukuthi uthi emathebheleleni kakulabantu. So ubona uChiroza yibo kumele ukuthi basuke lapha basuka khona kuChiroza khona le kumbe kwaZulu bezomela abantu bemathebheleleni kobulawayo. Ungathi kobulawayo akulabantu. Yikho abakudingayo, yikho phela okuyiGrand Plan yabo, okubhalwe kuGrand Plan yabo yeshonalization ukuthi wherever they is any other person who is different from a Shona must be Shonalized.
Studio 7, Studio 7 ninjani niyaphila? Hayi thina siyaphila. Sizifunde phela nathi zethu incwadi. Afunde phela nathi wethu ama voice note. Wezwe phuma emsakazweni awu bakithi. Sabhala sangaphenduleki kwezenjani? Wenzenjani uChris Gandhi kabaziboni yini ezethu incwadi? Siyacela nazo zifunde phela. Azifunde bakithi.
Studio 7, Studio 7, linjani bantu bakithi? Hayi siyaphila, siyaphila eZimbabwe ngokubona nje indlala nokuhlupheka nokuswelakala kwemisebenzi. Hayi 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 kunzima, kunzima kwelakithi. Asazi ukuthi kuyaze kulungeni. Namhlanje ngizothanda ukuphawula ngihlala ngisizwa nje abantu begxeka nje kakhulu iBritain. Hayi iBritain lami ayigxeka nginje. Kodwa iBritain ngo-1979 asikhumbuleni bantu bakithi asibeleni emuva ukuthi iBritain ngo-1979 yayifuna ukuthi imathebuleni libe lilizwe elizimele lilo. Imashonale ndibe lilizwe elizimele lodwa. Umkhokheli wakithi inkomo wakuvimba lokhu. Singakufihlini bantu bakithi. Thinabanye sijala iqiniso vela singe sikufihle lokuthi unkomo wakuvimba ukuthi imathebuleni ibe lilizwe elizimeleyo. Wathi yena ufuna iZimbabwe ibe lilizwe elibambeneyo. Kodwa ukuba lilizwe elibambeneyo lokho kwaqala sokubulalisa abantu bakithi. Ukuthi nga yena ubaba unkomo wazamukela imathebuleni yakhe njalo, umgabo wakhe wamukela imashonale yakhe njalo, kuba abantu bakithi abafanga kuba kula kufuthela nokufuna ngathi seZimbabwe. So ngisabantu abanebesola kakhulu iBritain. Day Britain yasibulalisa ngegugurawundi. Day Britain yayiza iBritain yayifuna ukuthi amazwe ayehlukane. Ubukhokheli wabukhona ngaleso sikhathi bavimba ukuthi amazwe ayehlukane. So bantu bakithi okunye sibosula dlalisizisola manje ngoba babekhona abanye abakhokheli abanye abasaphila khona futhi ababe lo baba unkomo ukuthi wayephiwe ithuba ukuthi abuse imathebuleni wayani ubaba unkomo lo. So into etha lokubele ukuthi sike sikhumbulane singasuki kakhulu iBritain. IBritain yayifuna amazwe ayehlukane kathesi sokunzima ukuthi sithathe imathebuleni endle kathi yethu kathesi. So amaBritain ayifuna ukuthi amazwe ayehluka lokho asikufihli bantu bakithi.
Thokoza omuhle, nithokoza omuhle kanja thokozongela ukuzulu abasakazi bonke abakhona nabadala bonke osemathebheleleni ngiyalibulisa njani basali ba. Ya ukhuluma umqondisi Mathanda hlala lapha esentshurini ukuzana olusegwandla laphana basakazi ngicala lami lamelikeli bale yami imeseji hawu bantu. Hambe sengizengilomnyaka wonke phela kadolokhele imposela wonke ginya iposti yamatshoda. Hayi ngiyakucela abo Kips Duba abo Mthembu. Hawu nkosi yami ngiyakucela. Bayazi ukuthi namhlanje ngikhala ngabantu bezonpf ngoba next year siyavota. Ngicabanga ukuthi sonke siyashuka lapho iSouth Africa siyovota. Asibuye eSouth Africa singavotanga. So kumele sivote next year. So into engiyicelayo kakhulu kubantu bezonpf sicela ukuhlonitshwa. Sicela sizibonele ukuthi sihloniphekile njengabantu because into engiyitshoyo ngodlamelo olulenzakeleyo insiza nasematobhu sicela umayenzeki nje because thina angeke sikwekele kuya ngeke sikwekele vele ngeke sibayekele vele bakwenza onkhena abakwenzileyo kuthina angeke sikweke ngeke sibayeke vele sibeyiguqa izandla kuzoliwa. So besicela lapho ukuzibona sihloniphekile bantu bezanu PF lisihloniphe lathi ndiyekele indawo yenodlamu ukhethe siqhebeni kahle madoda anti sibona lalo sihloniphekile sibone sihloniphekile sihloniphele abazali bethu labo bantu elibatshaywa ngabazali benu balondla laba bantu. Namhlanje ngoba seliyengwa yilaba babona abantu bezanu PF ngoba befuna ukuhlala ezikhundleni belokhu bekuguquluza umhlobo selesithi lishaya abazali balilanihloni. Ngiyabonga basakazi ngicala landibala imeseji yabo.
kangibingelele uStudio 7 ekuseni yalamhla ngithi salibonani ngezindawo layelikhona. Ngicela bakithi like livalele message yami ngibuhlungu ngilana. Ngumagolide ngithathelwe istendi sami enyameni ndoku kwathiwa angilalo ikhadi lezano. Kufanele ngibe nekhadi ukuze ngisithathe. Mbe ngicela ukubuza ukuthi kanti lina mawo veterans mazipra forces. Litsho ukuthi lento eliyenzayo lina izalisiza kuze kube nini. Lingabantu abanjani abakhulile selimpunga eloko lingazi ukuthi ekhaya kukuphi. Ake lithi nxa lihleli lizibuze ngenye imini ukuthi kanti lina kimi kungaphi. Abafowenu babulawa ngesikhathi seground. Lina selisilandelela futhi thina abantwana balabo bafowenu ababulawayo. Libhizi liyasiphuca izitendi. Kanti lifuna siye kuphi ngoba thina singabaka mthwakazi. Into yendema wothi mawo veterans ngezinsuku zizazisola izakala.
Ye kustudio 7, ustudio 7 liyavuka livuka njalo basakazi behlabahle. Hayi siyavuka siyavuka. Bengicela ukuphawula kancane laphana kubaba lo osola umdenda laphana. Osola umdenda lo emarapini. Ekuthini baba. Lokhu wena okusuthayo kuzano PF kusuthe labantu bakini khona lebanpumalanga. Thina abantu besindebeleni inzondo esayenzwa ngabantu bempumalanga angeke yafa yaphela. Wena ngendlela yokuthi wena ufuna ukuthi thina abantu besindebeleni sibe ngamagwala sizwane lezitha zethu. Akusoze kwafa kwayenzakala. Wena wedwa uwedwa wedwa zwizwizwizwi ungazwana labo kodwa angeke uzitshintshe ipopulation yemandebeleni ukuthi kayiyozwana labantu bempumalanga ngoba thine into esiyaziyo inzondo abasenza yona siyayazi njalo yiyo esiyibonayo njalo yinto engasoze yafa yaphela emoyeni yethu ukuthi siyazondwa abantu bempumalanga. So wena ma ufuna ukusithandisa ngoba wena bayakuthanda, hayi ukhohle uphinde mntu omdala, ukhohle uphinde sibili njengesidomo esikolweni. Ukhohle uphinde lokho akasoze kwafa kwayenzakala in 100 years ebuyayo angeke kwafa kwayenzakala. Kodwa lokho esikufunayo kuzoyenzakala kuphela ukuthi siphume kuleliya lizwe lasempumalanga.
Bekunjani kustudio 7? Impilo yenjani? Abasasazi be-studio 7 bonke ngiyabalotshisa.
Hayi siyabonga ke ngamazwi ethu enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika sokusele amalanga amahlanu kuphela ukuthi uZulu welemelika avote kukhetho lokudinga amalunga amadale omabili ePhalamende abalisa eLady House lele Representatives kanye lele Senate. Ukhetho lolu olwaziwa ngokuthi ngama midterm elections ngolokudinga njalo osibalukhulu bezabelo kanye lezinye iziphathamandla. Izolo umongameli Joe Biden wethule umbiko esitishini sezitimela e-Union Station khonapha e-Washington DC wakhuthaza ukuthi abantu bayevota ngobunengi.
My fellow Americans, we're facing a defining moment, an inflection point. We must with one overwhelming unified voice speak as a country and say there's no place for voter intimidation.
Bakithi sisesikhathini esibi kumele sikhulume ngazwilinye njengelizwe sisona ukwethuselwa kwabantu ngendaba zokhetho njalo sisithi udlakela alulasabelo emelika. Akukhathalekile ukuthi udlakela lolu luqondiswe kuma-Democrats kumbe kuma-Republicans. Udlakela alulasabelo lapha. Ngiyazi kunengi okufuqa abantu kulolu khetho, umnotho, ukuhlaliseka, inkululeko lokunye. Kumele sivote ngobunengi. Umbuso okhululekileyo usengozini ngoba oke waba ngumongameli ulokhe esala ukwamukela ukunqotshwa ukuhlukunyezwa kwakhe kuketho olwedluleyo.
Because the defeated former president of the United States refuses to accept the results of the 2020 election.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Joe Biden. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impela sonto elithukela ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo.